singakhangelela esingathi i-appetite yabantu ukubamba idola inkulu kakhulu okwethusayo okungathi ukubana uhulumende engazama ukuyilandelela ngendlela siyafuza afake imali ezwayo sibili ngakhangelela ukuthi afake abo-2 billion ngoba into eyenzakalayo okwenza abantu bezimbabwe bathokozele ukubamba imali eyi-cash kwenzakala ngezigaba ezimbili isigaba sokuqala kwenzakala ukubana nxa uthwele uthenga ne-cash iyi-cash intengo ingani yalulazeka njalo ungakhangela futhi ukubana nxa uthenga ne-cash ubambe i-cash loba ufuna ukutshintsha imali sithi kuthenga i-foreign currency intengo yangikhona ingani ingconyana so ungakhangela khonokho ukuthi i-cash ile-advantage ku-consumer loba efuna ukuyathenga izinto ngaphandle loba ufuna ukuthenga phakathi kuza kwenza ihlale i-cash ihlale i-high demand ngoba ingcono ngoba thina ngokwenzakala kwe-economy yethu sesacreata i-paper money le-cash ngokwayo so kungananzelela amavolume e-paper money maningi kakhulu ongathi ukuthi bana uhulumende nxa singakhuluma nge-economics angimboni ekwanisa ukubana asiye esilinganisweni sokulungisa imali ehambelana le-paper money kodwa angakwenza ukubana mbijana ibhanga elikhulu libe lifaka imali kodwa ungakhangela kathesi njengoba sesiya ekhefini lekhrisimusi imali ezibhadalwa nge-ecocash loba ngaboswayipe ziyintengo enkulu compared kwimali ongayibhadala nxa uyi-cash so idimandi ye-cash kathesi ivela ukuthi abantu bafuna ukuyadokoza ngesikhathi sekhrisimusi bafuna ukuya emakhaya bafuna ukuthenga abanye ngabafuna ukuyathenga i-foreign currency emkambeni omnyama beyethenga izinto ezijibhileyo loba kuseBotswana loba kuseGoli so yikho kwenza idimandi ye-cash ibe nkulu kakhulu
ngamanye amazwi shoko uthi wena akulasisombululo kudaba lokusilela kwemali emabhanga lapho
masukhangele singathi uhulumende kasilethi ngathi ibhange enkulu ngayinike imali ngendlela esiyikhangelele ngayo esiyifuna ngayo thina abantu sikukhangele ukuthi enye imali yakhona le esilayo kumabhanga kumbe sithi kuma-akhawunti imali esiyenze ingasapothwa yi-productivity imali yokubana mina ngithole ongamadola okulutshwane ngabe siyatshisa emkambeni omnyama ngathisa siba la-1000 RTGS le mali ayisapothwa ngayi-productivity imali efuna ku-speculation so singathi imali yethu eyi-cash i-chase i-speculative money okutho ukuthi sithi good money chases bad money okuzayenzakala khonapho yikubana gcina singasela mali vele kusuka ngamaphepha nje angelavalo but okuqakathekileyo kathesi ukubana sicakathekise i-production ungakhangela ukuthi imali le esifuyele endaweni okuchazeka khona kufuze njengesizwe sibone siyalima okweneliseleyo ukuthi sizidlele sodwa singadinganga ngaphandle nxa singalima okukwanilelo singadinganga ngaphandle ukuthi ukubana imali esiyisebenzisa ukuthenga izikafu lezi ezikhona from endlini yomuzi we-1 lelizwe lonke iyakhipha ipressure enkulu kakhulu kudimandi ye-forex eyiyo idimandi edrayiva ukuthi abantu bafune i-cash.